Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuMvimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili.
Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zika Ward 8.
Abanqobe kukhetho lwama-by-elections abebandla le-Citizens Coalition for Change labezanu PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okugodwa nje ngesikhathi kulempiko ethi MDC Alliance ingaba isimxotshile uMonzora. Kambe impumela yama-by-elections lawa ingaba isitshengisani phambilini kokhetho lwezwe lonke ngomnyaka ozayo? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga ephalamende lamakhansila kukhetho lwama-by-elections bathi bazasebenza nzima bathuthukise impilo kaZulu. Phakathi kwezihlalo zephalamende ezingamachumi amabili lasishiyangalombili 28, ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change lithole ezilichumi lasishiyangalolunye 19, kwathi elezanu PF lathola ezisishiyangalolunye 9. Ezimbili zazo ezivalisa ese-Epworth kanye lesemtasa South zaziphethwe libandla le-MDC Alliance lingakabi i-CCC. Ngamanye amazwi, ibandla likaJamisa lilahlekelwe izihlalo ezimbili ePhalamende. Ezinye zazivele zisezandleni zezanu PF. Kukhetho lwamakhansila ibandla likaJamisa lithethe njalo izikhundla eziningi. Sixoxe lokhansila we-CCC omutsha okaWard 8 koBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Ngidumisa uNkulunkulu ngokunqoba inkwenzileyo ukuba ngukhansela kaWard 8 koBulawayo indawo ehlanganisela iBarber Fields, iMzilikazi, iNgowenja kunye leThorn Grove. Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zikaWard 8. Kuyathokozisa kakhulu lanxa nje amavoti angazange abe maningi kangako. Yebo, siyakwazi i-by-election iba le-apart, abantu kabaphuma ezindlini, abantu baphuma kakhulu i-general election lapho bayabe bekhangelele khona ukuthi kungaba lotshintsho phezulu ku-ofisi likamongameli. Hayi, sisebenzile, siyabonga kakhulu abalandeli nabasekeli labo bonke abenelise ukuthi bayevota besikhetha ukuthi sibe ngukhansela kaWard 8. Sidumisa uNkulunkulu ngokunjalo.
Kuyini okuhlelele abantu bewadi yakho? Kuyini obathembisa khona?
Ngikhankasa uWard 8 bengithembisa izakhamizi ukuthi ngizazama ukuthi ngithuthukise i-service delivery ngokokuqala lokho. Kwesibili, bese ngibona ukuthi ngiyathuthukisa singathi thina i-development kuWard. Nxa sikhuluma i-service delivery, ngizaba umuntu ozameka sure ozakubona sibili ukuthi izakhamizi ziyathola i-service eqondileyo evela kumasipala wakoBulawayo. Kungangokuthi izibi ziyathwala, kungangokuthi amanzi atholakala izikhathi zonke kule ndawo amanzi ahlupha khona indawo ezinjengezintaba zinduna flats eBapa Fields sizame kashuwa ukuthi sibone ukuthi akudubo lungaphi sisebenzisana ke neziphatha amandla zecouncilini kulungiswe khona lokho okwesibili sikhangele udaba lwesuwa isuwa iyahlupha kakhulu endaweni kawad 8 bezosiba futhi le ndawo yedrainage system la yakhathaza kakhulu ku-R square laphana amanzi angena ezindlini ngesikhathi sezulu ngikhangele ukuthi sincedisane sikulungise khona lokho bese sikhangela nemigwaqo ama-potholes kumele sibone ukuthi imigwaqo leyo iyavalwa bese sibuya ku-development sikhangele ukuthi sithuthukise isigaba okokuqala ngathembisa ukuthi ngizafoma i-ward development committee ngibona ingani iviki elizayo lisiyaphela ngizabe sengiyifomile leyo committee ezizabe sikhangela-ke inqubela phambili yesigaba sindawonye okokuqala isifiso yikubona ukuthi abatsha sabakhipha emgwaqweni abatsha bathola imisebenzi abatsha bathola-ke singathi thina lulwazi lwemisebenzi yezandla ukuthi bazisebenze ngokunye nje kuningi sizawukhangela kanti labadala ugogo labokhulu sizazama ukuthi sibone ukuthi bancediseka njani kule nhlanganiso ezibuyayo ezinjengabo-World Food Program ezifika esigabeni zazama-ke ukuthi sikhankasele ukuthi ogogo labokhulu bancediseke kukhona lokho hhayi sikhangelele ukuthi sisebenzele ezakhamizi kakhulu okuqakathekileyo ukhansela kumele abe ngumuntu othumekayo singathi thina ngumessenger wabantu kuwadi so ngithembise ngesikhathi ngikankasa ukuthi-ke ngizaba ngumuntu othumekayo ngizaba ngumessenger othumekayo izakhamizi kumele zibe zindithuma lapho ezifisa ukuthi ngiye khona ngizasebenza gadalala lazo ikanti okokugcina ukhansela omunye umsebenzi wakhe ikubona ukuthi uyapasa ama-bylaws ancedisa umphakathi ama-bylaws ancedisa iwadi ayimele ama-bylaws zancedisa idolobho lakobulawayo jikelele ngikhangeleleke ukuthi silungise ke nilamanye ama-councelors sifakeke ama-bylaws kancedisayo ukuthuthukisa isigaba ngokunye-ke ngikhangelele ukuthi ngikwenze
amanye amakhansila sike sabona engena ezihlalweni athi esephakathi khonale ephenduka abe ngamagovu aphangayo esegcwalisa izikhwama zawo asisoze sikubone usuhamba ngalolo nyawo yini lawe
umuntu uyilokhu ayikho khona-ke mina lapha endabuka khona ngafundiswa ukuthi-ke nxa ungumuntu ongubaba udla amandla akho okuphuma ezithukuthukwini zakho ekusebenzeni nzima ngumuntu-ke ozisebenzayo ngumuntu-ke othanda ukuthi athuthukise umphakathi yikho-ke ngokuzisebenza kwami ngithanda ukuthuthukisa umphakathi ekhanselini ansomuntu olandaba kithi kuyadinga umsebenzi kodwa ngilanda ukuthi ngincedisa umphakathi wakithi ngithuthukise idolobho lakobulawayo liye phambili njengoba kuthiwa siye phambili
umnumzana Edwin Ndlovu ngosekhethwe ukuba ngukhansila we-TCC ku-Ward 8 kobulawayo sixoxe njalo lowake waba ngumeya weGwanda umnumzana Justin Mashale yena onqobe njalo wabuyela esikhundleni sakhe sokuba ngukhansila kaWard 7 laye eku-TCC
ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli bakaWard 7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona liyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni nabe siyivotele yikho-ke lokho kuyanjabulisa sinqobile sibili kuyasisuthisa mina nginqobe ngamavoti angu-323 obengilandela wezanu p f waba lamavoti angu-212 owe-MTC Alliance waba lamavoti angu-14 olandelayo owezaphu waba lamavoti angu-10 so ngakho lokhu hhayi kube kunqoba sibili okule sisindo njalo siyaziqhenya ngalokho
njengoba wawungumeya weGwanda sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa
angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu bakaWard 7 nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile kodwa-ke ngigxile kakhulu ku-Ward 7 le misebenzi ekumele siyifeze esuke yadliwa isikhathi kodwa enithemba ukuthi sizaphuthuma siyiqede yikho-ke esokujongileyo njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga ku-Ward 7 kuphela kuwine phose zonke indawo lapho esasukine khona ekuqaleni singakarikholwa yilaba abaserikholayo.
Siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma by-elections lawa liphansi kakhulu. Ungathini ngalokho?
Yebo kambe kube le voter apart mina engathi mhlawumbe ubangele ukuthi abantu beZimbabwe abakujayelanga ngoba ama-by-election kaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo kodwa yinxa kalokho kwezwa ngabo mozola kwagcina kusiba la ma-by-election abantu bengasakwazi ukusana ikakhulu sikhangelele i-election ya next year ka-2023 so abanye besebelahlekile even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani kodwa ke i-voter apart yinto emele khathaze ukuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo kumele sibili sikhuduze sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe yiyo indlela njalo engayenqabela ukujontshwa kwamavoti so silomlando omkhulu kakhulu sizakhuduza hathi emadolobheni kuphela kodwa sizakhuduza lemakhaya ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lwethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya ukwenzela ukuthi sinike abantu to izibindi sinika abantu ijuju ukuthi bevota njalo sile sibindi njalo sesiqiniseko sokuthi sizanqoba ngo-2023
umnumzana Justin Mashale ngokhansila ka ward 7 omutsha eGwanda njalo ulilunga le-TRC abebandla lezanu PF bona bathi bayathokoza ngempumela yokhetho nanku bahluthunele amabandla aphikisayo ezinye izikhundla sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma
sibonile bona amasithu wonke ebesilawo njengebandla lezanu PF sithwathethe futhi asikhiwanga phalapha sathi phezu kwakho nokho sesihahabele amanye amafithi ayengawe GCA esiyi-TRC kathesi ngo-2018 singenile endaweni zabo kwezindawo sathatha amafithi abo abangawethu okutshengisela ubana kulezi ndawo lapha esesizwisiswa ngabantu khona esasingazwisiswa ngabantu ngo-2018 usukhangela futhi kwezindawo even imagine yokudliwa kwankhona ivalekile igebhu khangele lapha kobulawe lapha esikhona enkulumane ukhona ujaha kuthiwa ngulo uze mshido mthwala umuntu adencamisela laye uthole about 800 something votes ku-council yena waphuma le 700 something votes okutshengisa ukuthi igebhu lanaserisethu almost just about 100 people or so. Whereas ungakhala ngo-2018 igebhu yakhona yayinkulu kakhulu sibili ifika almost kubo 1,000 something people. So khonokwala kukhulu kuyatshengisa ukuthi hayi siyangena kuba seduze kube sekuthiwa yinto esithembisayo njalo esinika amandla okukhangela u-2023 ukubana pho nxa sifika laphana singayala siloku sisenza imisebenzi emihle siyale siloku sithi ingenje abantu abakusociety lena kucommunity na eyo because mhlawumbe kuyadusa ku-2023 sinqobe
ngezibalo zenu babachuma lingaba liselilawo yini amanani aveza ukuthi lenelise ukuhluthuna izihlalo zamabandla aphikisayo ezingakhi
angikabi lawo wonke amanani kodwa offhand kodwa ngiyakwazi ukubana njengeHarare i-airports iku-MDC Alliance kodwa sesiyithethe singaba kuzanu PF ngiyakwazi njalo ukubana kulamanye ama-council seats anjengasemavuku lapha ekade ku-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe njalo ngiyakwazi ubana lasesitshungiza futhi kulazindawo lapha ezazithi ku-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe kodwa inani lakhona kahle kahle ngingakunika kathesi kodwa yinto ezaphuma vele khonapha nje masinyane masinyane ndizakubona sokungenele ku-social media abantu bethu abayenza i-analysis lako wonke sibe kufake ebhaca ubana okumuntu ambone ukubana sisebenze njani njalo siyehluleke ngaphi njani
ungathi kuyini elikufundileyo isiphi isifundo esikhulu elisitholileyo kukhetho lolu njengezanu PF
isifundo esikhulu mina ngisifundileyo yikuthi kona amarali akakuyeka ubona ngazathi mhlawumbe usuhambe le nto yonke kukanti-ke amarali nje jase bantu nje ababezibuyele enza baswele kukwenda kukumenje mafuru kuzo mwana yolo wana utake chingi curiosity kota ukufota kukumenje uso kuchini kwa unga kagela matani adi hamba ema ralina bana usu kagela na mawata ama habe uya vota nito ezi mbilezi chini nga kulu kuzuralezo ouse nisela kukuli wana singayala sio kusipulila nge social media otu sito latani singayala shenga ukoga katesi wana singele pasi ya bantu ili sisewezi la bantu andu wana nga impumela ibuya ibuya ngento esi ya ziwana besisenza jano futi ouye enguto bilewe laba kutikuna kuna kama nyamanta waka futi ukuchiwa ninti la ensi mwa mwesewe veresele kasu ufaga insolo laba na laba masole izeki masole logo majinte logo kwa nama inza ma video activate logo logo kuhonge logo kwa kubegu inti la ujibu hati mwesamulu mkisele nito na kunga hamba nga neno mwesewe tifilati sangele sa kuluma which is very unfair utu ungene kuringu usuwele 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 refu usuwele ilo uzenda ama close aku usuwele logo na logo ngena uhambewe size bagera nga ushiwa ufume ukuchiwa nga umobile ufungu mwaka tesi minangzabu usuwele right njua bebe usuwele zeki mwesele haenzu kusha ipabe ushe zito nangu pela zeki ikila anawasa ama bizo abantu babo abibanja nabo asilo imobile so mpaza wala ino metu utahaisi ya wala logo mwaka wanase zeki na hiko logo umele ukanyo na abantu singa ngeni la matapu standards ngena eketwenu ule open and free mind haji utona utu kasu ulu nisa instabati ufuna uwiti yela mbizeni mbizeni na ikwati
umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezano PF ibandla likamnumzana Douglas Monzora LMDC lona alitholanga lutho. Umonzora ukhangelelwe ukwethula umbiko phambi kwentathelisindaba namuhla phezu kwalolu daba. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-Newsday libika ukuba i-MDC Alliance naba isixotshe uMonzora phezu kokwehluleka kwalumanyano ukuthola isikhundla ngitsho lesisodwa nje. Lanxa iStudio 7 ingeke yabufakaza ubuqotho balumbiko, isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube utshelele umsakazo ukuthi basadingisisa ukuthi incwadi esenkundleni zokuxhumana ekhuluma ngokuxotshwa kukaMonzora ivele ngaphi. Kodwa akufakazayo uDube ikuthi ibandla lakhe selixotshise amanye njalo amalunga ephalamende alitshumi lasithupha 16 liwethesa icala lokusebenza loChamisa. Kodwa uthi akusoze kwenziwe ama-by-elections ngoba abaxotshiweyo laba kuyilabo abakhethwa phansi kohlelo lwe-proportional representation abakhethwa libandla abangavotelwayo.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council. Laba ngabantu abangena ngamavoti ebandla abakhethwa bona ngqo kumbe abakhethwa directly bakhethwa njengama-senator njengama-PR. So ngabantu abazafakwa ezikhundleni ngamalunga ebandla. Bakhitshelwe indaba zokuthi bebengasebenzi, bebengasalaleli iziqondiso zebandla. Balandela lona leli bandla elitsha elibunjiweyo kukathi umthetho kumele bawuthathe kithi ngakho kugcina kusenza ukuthi bazisebenzele ezikhwameni zabo bengasalinaki lokho amavota akufuna kibo ngakho ibandla likubonisa kumele ukuthi bakhishe kathi abanye batholakala bekuhwaphile izo i-corruption. Ngakho kuyabe kungasasebenzekile abantu abanjalo ibengasalani lokuthi abantu ababakhethayo bafuna akusoze kube lokhetho ngendaba zabo kuzalungiswa kufakwe abantu abazangena endaweni zabo ephathini.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDC ukuhlaziya impumela yokhetho lolu sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akulanto emangalisayo kangako ngokhetho lolu beluphume ngendlela endaweni eziningi okube kukhangelelwe lapho i-CCC ewine khona bekuvele kukhangelela ukuthi izawina ngokuba ngaleso sikhathi ngo-2018 abantu abavota kuleyo ndawo babevotela iqembu elalikhokhelwa Nelson Chamisa, ngakho ke baqhubeke belokhe besekela lapho akhona. Yebo kambe iZanu PF izuzile indawo ezimbili ezikade zingaphansi kwebandla eliphikisayo kuyinto engethusiyo kanjalo kangako nxa kungama by election akulanto enkulu eguqukileyo kulokho kumela phana okade vele kukhangelelwe khona
iMDC kaMonzora Ncube vayibhuqile ayitholanga lutho kulolu khetho ubona iqhubeka ikhona yini kumbe sokuyikuphela kwayo sokuyikufa kwayo
akuthembisi ukuthi iMDC ekhokhelwa nguDouglas Monzora ingabuya ivuke kulapho efe khona kulezi ndawo lapho ekade ikhona esibone ukhetho luphuma ngalendlela kakuthembisi njalo ngaphandle kube lomhlola omkhulu ukuthi ngo-2023 isengaphila iyenze okunye ongasikho kufa lokho esikubonayo ngokubona kwami isinyamalala nje isihamba ayisozibe khona njalo ngaphandle kube lomhlola njoba nsitsho ongenzeka nxa ungasazanga waba khona lowo mhlola wepolitiki kutsho khona ukuthi hayi isisedlule emhlabeni ayisezukuba khona kusiya phambili esingakwazi ke ukuthi laba basalayo abayibabazuzileyo ekuncintisaneni kwabo ngo-2023 kuzaphumana kodwa ke kuyavela kahle kamhlophe ukuthi kulabo bantu empikiswaneni phakathi kwe-MDC lalokho kwakuzanywa bahambe lochamisa labo bantu basekele yena iZanu kanti ke njalo lokhu ibambile lapho yayibambe khona kodwa incediswa phela futhi ukuthi umthetho kawuhanjiswa ngendlela efaneleyo iyavunyelwa ukukhampeni amanye amaqembu engavunyelwa ukukhampeni
Impumela le singathi kukhona yini esikhombisa khona okulakho ukwenzeka kukhetho luka 2023
esikubonayo nje ukuthi amadolobha angaphansi kweopposition kangibona ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okhethweni oluzalandela ngo 2023 lanxa kusuya phambili sesivele sesikubona kumile sekwakhele ukuthi abantu abasedolobheni ngokuningi babo abalifuni iqembu lezano PF emakhaya ke kanti ke njalo lokhu ikhona iZanu njengoba incediswa futhi ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenza kuleyo ndawo yikho esikubonayo ukuthi kusengenzeka ngo-2023 ngaphandle kokuthi opposition isebenze kakhulu ukungena emakhaya kumbe yona iZanu isebenze kakhulu ukungena emadolobheni okuzaba kunzima kakhulu ukuthi kwenze kodwa ke sibona indawo ezimbili emakhaya besiya kuZanu edolobheni beku-opposition kodwa njengoba ngingasho emakhaya ukuze kube ngaliyandlela kungenxa yokuthi iZanu isebenzisa izinto ezingekho emthethweni ukuthi ihlale ezihlalweni ekuzo
umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe Zeli kubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi izisebenzi zePlumtree Hospital seziveze ukukhonona okukhulu ngengcekeza ekulesi sibhedlela ezithi ilakho ukuphambanisa impilakahle yezigulane ikakhulu abesifazana abamelele ukubeletha Ikhoneko ithi uhulumende usebopha amapolisa asebenza lamasela atshontsha inkomo ikakhulu emngceleni weZimbabwe leBotswana. IHerald ithi amalunga eZanu PF anqobileyo kukhetho lwama-by-elections asebonge umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhuba inhlelo ezihuge uZulu. Singene kwezivela kwamanye amazwe iAFP ithi kufe amabutho akwelenishe ayisithupha ahlaselwe ngabahlamuki duzane lomngcele walelo lizwe leBurkina Faso iVoice of America ithi abahlamuki ekade behlomile bahlasele kwele Nigeria esigabeni seKaduna izolo babulala oyedwa egcekeni lendizamthina Singene udaba lwemelika Uhambo luka mongameli Joe Biden ezwekazi le-Europe lufika emaphethelweni. Umbuzo omkhulu ungothi kuyini kahle kahle akufezileyo ngomhlangano awenze labanye abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Ngemva kwalomhlangano eBrussels, uBiden wethekelele ePoland ngempelasonto lapho ahlangane khona lomongameli walelo lizwe kanye lamabutho eMelika ahlala ePoland. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi uhambo lukamongameli welizwe uBiden beluqakathekile ngoba okakathesi sibona ukuthi impi ye-Ukraine ingakuthiwa ama-Ukrainians they have re-established control of many cities and ngakuthiwa sebebulale and taken prisoners of war and ama-Russian have lost ama-general or ama-commander over 7 esikuzwayo okakathesi. Uhambo lolo lukamongameli welizwe to the NATO summit ngakuthiwa kuphume ama directives ukuthi izijeziso as a master rounding oligarchs or abangane baka Putin bahlaselwe again ukuthi bafake ipressure kumongameli uPutin weRussia to stop the war. Sibona le isithemwa ngabelungu obayikhoyine Putin's war ngoba ilizwe lonke o imhlaba yonke jikelela abantu bebezibuza ukuthi kanti impi le ngeyani vele according to ama sources esiwabonayo ukuthi uPutin besaba ukuthi iNATO isisondele eduzane kwama-border akhe engafuni ama-nuclear weapons e-NATO just behind his backyard. But singakhangela siyabona ukuthi i-Alaska le-USA they are only 87 miles away from the Russian country. So mina mbona ngathiwa impi le is the re-emergence of the fight for natural resources. So i-meeting le ngibona ngathiwa ama-Europeans lama-Americans they've never been this united since ama-World Wars 1 and 2 in the 40s and the 1918s to stop umuntu oyedwa from world domination. Lati e-Africa besingakwazi ukuthi bekuzaphelela kuphela khona ngale e-Ukraine yini then it was going to affect us as sovereign nations. Ngoba sibona ukuthi before this war besekulomsindo ongathiwa i-China layo ibifuna ukuyothatha i-Taiwan but owathesi asisakuboni ngoba sibone i-reaction ye-Europe expeditiously lokuhamba kwamongameli welizwe uBiden uthe nguye okade efuna ukuthi imithi le take a place. So siyakwazi ukuthi i-America ma ingafaka their commitment to a lot of these wars bayabuya full throttle. So khonapho mbona ngathiwa the achievements was ukuunite kwe-Europe le-America and ukuwina of the Europeans of amafutha or igas le-Russia for the future.
Impi yomhlaba yesithathu esingathi World War 3 esatshelwa ngabanye ubona singafika kulelo zinga yini isiqhamuka?
I-World War 3 hayi asikwazi ukuthi kuzohamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi kungaqalisa kuphela ukuthi ama-NATO countries or uPutin engaletha amasotsha akhe across the lines i-World War 3 izaqalisa. Sibona ukuthi ama-munitions akhe ama-cruise missiles akhe abashaya ama-town e-Lviv duzane lama-close borders le-Poland which is a NATO country. But siyakwazi ukuthi umuntu wonke phansi lonke jikelele asifuni into zempilezi ngoba siyakwazi ukuthi abantu bonke bazalimala whether you're involved or not involved. So okakathesi siyabe sikhangele ngoba asisakwazi but mina ngithi abantu sikhangele kuNkulunkulu for this hour.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanqobe ukhetho lwama-by-elections abebandla le-TRCC kanye labeZANU-PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitshe lokuyisihlalo okugodwa nje. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-News Day livika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixotshe uMonzora. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.